Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 7 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mina njengenhlanganiso emelele intathelizindaba eZimbabwe Union of Journalists siyasola kakhulu ngamagama aqinileyo ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kwentathelizindaba kumbe abantu abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuchitha lembizo.
Amapholisa eHarare namhla abophe intatheli zindaba ezimbili ezephephandaba leNewsday. Unqaba Machazi loxolisana incube besetheswa icala lokuloba udaba olungamanga.
Hey, nxa ngiubhekile lomnyaka wabuGandhi njengesakhamuzi kuyangesabisa ukuthi okuzaba khona kuwe yikuphi ngemva kokubona ukuthi uhulumende uphose wehluleka ukubhadala izisebenzi ezisebenzileyo. Onxa indlali nje kuthisa kunje, uza kwenelisa njani uhulumende silayo?
Iningi lezabeZimbabwe elithi umnyaka esisanda kusungula kwa-2016 uthembisa ukuba nzima ngamandla ukwedlula nyakenye kwezombusazwe kunye lezomnotho welizwe. Ekuqaleni komnyaka abantu bavame ukuba loluhlu lwezifiso ezithile abafisa ukuzifeza, kunjalo ke lakulabo abakumsebenzi wezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa eHarare namhla abophe intatheli izindaba ezimbili ezephephandaba leNewsday. Unqaba Machazi loxolisana incube besetheswa icala lokuloba udaba olungamanga. Amapholisa la athi udaba lokuthi amapholisa ensitha ama-CIO athola iholo lebonus ngensitha lungamanga. Leli phephandaba lathi lona ama-CIO athola iholo mhlaka 21 ngumpalakazi, kwathi ngemva kwamalanga amachumi athola ibonus. Igqwetha lentatheli izindaba leli umnumzana Taona Nyamukura utshele iStudio 7 ukuthi intatheli izindaba lezi ezivalelwe esitokisini seHarare Central zikhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongozi uthi bakhathazeke kakhulu ngalolu daba ngoba nxa umuntu engavumelani lalokhu okuyaba kulotshiwe zintatheli izindaba kumele asebenzise ezinye indlela, hatshi ukubophisa intatheli izindaba.
Mina njengenhlanganiso emelele intatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists siyasola kakhulu ngamagama aqinileyo ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kumbe abantu abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuchitha lembizo. Lokhu akutshengisi kuhle isimo selizwe lethu leZimbabwe, ngoba thina sihlala sitsho ithi thina nxa kule muntu ezwa buhlungu ngendaba ezidalwayo kumbe ezisakazwayo kumele bahambe baye khonona either ezi-MC zethu kumbe e-media commission kumbe baye komthethwandaba balandele indlela ye-civil court yokuthi umuntu uyahamba ayekhala emagotheni lakomthethwandaba athi hhayi lapha mbhalwanga kakuhle babone ukuthi bangalungisana njani kungela kuhlukumezana kokubophisana kumbe okuletha amapholisa phakathi.
Ye, manje siyabona ukubana lokhu kusenzakala minyaka yonke lokhu sikhala ngakho ukuthi intatheli izindaba ziyabotshwa ziyahlukuluzwa. Manje njengenhlanganiso ngawaphi amanyathelo elewathatha ukwenzela ukuthi udaba lolu singezwa lusenzakala njalo?
Iminyathelo esilithathayo ngelokuthi lona ubone ukuthi sikhuthazane, sikhuthaze bonke esingathi ngesilungu ngama-stakeholders ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi siyakuphuma yini lo mthetho wethu esibambayo ukuthi sizibophe thina ukuthi nxa kuyukuthi ukhona ophambekileyo emhlambini sibone ukuthi singamjezisa njani bangajezisa njani. Manje njengosazi nsanekhaya okwenzakala lapho eZimbabwe ngokokuthi khona ezinye intatheli zifaka kuleli hlangothi ezinye zizifakile kuleliyana hlangothi. Ngakho-ke akula kubambana okuba khona kokuthi le code of conduct le code of ethics esithi yena nxa umuntu yena lento ephambanisile singamjezisa ngale ndlela. Ngakho-ke yikho kwenza laba ababona ngezombusazwe ngezembangazwe bathole ithuba lokuthi basihlukumeze kumbe basihlukumeze.
Hello-ke, ngumnumzana Foster Dongozi, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba iyeZimbabwe Union of Journalists, ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abachayeli bezimoto abaningi bedolobheni leMaswingo bazondiswe kakubi ngamapholisa aleli dolobho ngokubabopha lokubathathela izimoto ngenxa behlulekile ukuhlawula amadola alikhulu akade efunwa ngamapholisa khonapho ama-spot fines. Amapholisa eMaswingo abikwa ephongukuvuka ubhova ahlasela abachayeli bezimoto benganakaneli bababopha abedlula ikhulu abavalela esitokisini esingcole okumangalisayo izolo ntambama. Kule mota ezedlula amakhulu amabili ezihluthunwe ngamapholisa ezigcinwe enkambeni yamapholisa eChikato. Abanye babachayeli laba bakhululwe lamhlanje batshelwa ukuthi bayedinga imali ze-fine ngamacala ehlukeneyo abawabotshelweyo abalisa ukuhamba bengelako ukucitsha umlilo i-fire extinguisher okulizenge kokufaka emgwaqweni nxa imota ingafa, imota izingelamthelo lokunye okunenginengi. Iningi lizondiswe ukuthi imali okumele bazikhokhe ziyethusa ngoba betholakele belamacala amaningi okokuthi kumele bahlawule izimali eziphakathi kwamakhulu amathathu amadola kusiya kunkulungwane ezine. Iningi lababotshiweyo bavalelwe ubusuku bonke bathi bacatshulwa kakhulu ngaleli nyathelo likahulumende lokuhlukuluza uZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi umnyaka esesanda kusungula oka-2016 uthembisa ukuba nzima ngamandla ukwedlula nyakenye kwezombusazwe kunye lezomnotho welizwe. Abakhangelela ukuthi kube lombuso owehlukeneyo basalomnyaka lenyanga ezimbalwa ukuze kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lingxoxo.
Hey, nxa ngiubhekile lumnyaka babuGandhi njengesakhamuzi kuyangesabisa ukuthi okuzaba khona kuwe yikuphi ngemva kokubona ukuthi uhulumende uphose wehluleka ukubhadala izisebenzi ezisebenzileyo. Ponxa indlala inje kutshisa kunje, uza kwenelisa njani uhulumende silayo ukuthi laba abathe bangenelwa indlala bathole usizo? Ngumnyaka owesabekayo kakhulu ngoba sokuhlangene ukwehluleka kombuso esilawo lo lokuthi umkhathi layo usuke wama ngenye indlela. Asiwo mnyaka omnandi ebantwini abalengane.
Nanto-ke udaba mnumzana Chuma, ungathini wena nxa ukhangele umnyaka lo esiwuqala?
Okokuqala mina ngifunda ukuthi kumele sibonge uNkulunkulu usibonise lo munye umnyaka futhi. Baningi abantu ade befisa, abanye benawo amaplani ukuthi bazenza umnyaka lo kodwa abafinyelelanga ukufika kulowo mnyaka. Kodwa thina esesithe sathola inhlandla nomusa sangena emnyakeni lowo, umnyaka ukuthi sivuleke amehlo, sivuleke ingqondo, sibambane, sisebenze ndawonye sonke. Asimlandule abantu, asimlandule abantu, kodwa umlandu wakho nami ukuthi into zibe yilokho esifuna zibe yikho khona. Ngesikhiwa abanjalo ukuthi wona hope is the the best characteristic ukuthi wona umuntu ahambe siya phambili ungabona thina sesilahlekeleni themba ongaba nzima khona kodwa singakukhangela sithi hayi bakithi yenango ilanga liyathisa izulu akula uhulumente njengesitsho ukuthi uphose wehlule ukuyibhadala izisebenzi zakithi singayenza njani sibise iy'ngqobo zethu sonke ndawonye sizaphuma layo imicijo ezayenza kunyaka lo ube umnyaka wokuthiwona sizaphusha kuphela.
Mnumzana Macaphulana, nango lapho uMnumzana Chuma uthi hhayi ithemba likhona umnyaka lo nxa singabambana sisebenze ndawonye kungaba lobubelo. Uthini wena?
Ngivumelana layo uThuma ukuthi ukubambana lokunikana imigondo kuzakwakha kwenze ukuthi esikudingayo sikuthole lokuthi umkhathi lo onzima ube ngcono. Kodwa-ke khonokho ukubambana nokunikana imigondo kumele kuqale ebukhokhelini phezulu. Ababusayo nabaphikisayo kumele bahlale phansi babonisane ukuthi umkhathi wepolitiki yeZimbabwe, umkhathi womkhonomi weZimbabwe, wona wodwa singakafiki kumkhathi wezulu ulungiseka kanjani ukuthi indlala le nobunzima bezinye izinto ezikhona ezakhamizini kube ngcono. Akumelanga kuphela senze njengeziphofu ukuthi kuzalunga sivale amehlo. Kumele inkokheli zethu ziyekele ukuzigada, ziyekele ukuziqhenya, ziyekele ukuzitshaya izifuba. Ezibusayo lalezi ezidikisayo bahlalisane babonisane ukuthi kathi nga umhlabunje singasizana kanjani ukwenzela ukuthi umumo weZimbabwe womkhonomi lo mumo wepolitiki wenze ukuthi lalaba abakwamanye amazwe abangasisiza khululeke ukusiza. Kungabe lilizwe lalaba abantu abatshaya isifuba ukuthi thina sodwa sizaqondisa, thina sodwa sizabusa. OkweZimbabwe okwenzakalayo sokufuna ukuthi abaphikisayo lababusayo bahlale phansi babonisane njengamaZimbabwe, hhayi njengebandla eliphikisayo lebandla elibusayo. Khonukhana kuyakwenza ukuthi abantu bakithi abangekho embusweni, abadinga uncedo, abadinga ukukhokhelwa kahle, baqhubeke behlupheka ngezenzo lemicabango yenkokheli ezingafuni ukufaka abantu phambili zizifaka zona zodwa phambili. Muhle umbono kathi manxa yethi kumele kuboniswane, kodwa kumele inkokheli ikhokhele ngokuhlonipha izidingo zabantu, hhayi ukuziqhenya ngezikhundla lo mbuso abawuphiwa ngabantu.
Nantu daba Mnumzana Chuma, uyavumelana laye na uMnumzana Macaphulana?
UMacaphulana wayishaya ikhanda indaba, wayifaka njengoba imidlalo, wayifaka njengoba kumele ibe njalo. Uyabona-ke singaqala ukwenza njalo njengabantu bakulomi leZimbabwe, uzabona into zethu zonke zexa uhamba ziphumelela zisiya phambili. Kaningi-ningiangihlela futhi kona into esibulalayo thina lapha njengalantu bakuleli ukuthi sihlala sifuna ukuqotoza, sifuna ukuqotoza kodwa singalisi abakuthi esikhiwa i-solution. Manje ungahlala uqhotheza unganiki-ke i-solution, ufana nokuthi wena uhambe kudokotela, udokotela kuyotshela na uyagula wena ubulawa i-AIDS kodwa engasakuniki imithi yangoba pho uzasila uthini. Kanti-ke kumele nxa ungabeke kudokotela nxa esawusebenziswa kuba ngumkhuhlane othize, sekumele phela akunike imithi ezayenza ukuthi wona usile kuleyo mkhuhlane kumbe ube ngcono kuleyo mkhuhlane. Limqotho esibile lokuthi wona ake sibonisaneni sonkele, ake sikhangele sonkele. Mina ngiyafisa ilanga elokuthi kona ngelinye ilanga sizakuza ukuhlangela esima laphana ekhipha imibono ukuthi hhayi kubi lapha kodwa ngabe sikwenza kube ngcono ngalindlela. Ngiyafisa ukubona ilanga lokuthi kona uwesman nqube layo uzakuba laphana ukuthi hhayi kubi laphana kodwa madoda ngathi indaba zingahambi ngalindlela. Ngiyafisa ukubona ubaba uDaremba naye eseza into efana naye. Ngiyafisa ukubona konke nje abantu abangabe phikisa besezinto enjalo ngoba umfezi umngane uhlala eqhuba kodwa hayi asibonisaneni, asithengisaneni. Kodwa ubona umuntu edonsele siyale, omunye edonsele siyale, bese kusiseleni.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, obexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Kustudio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sikhangela amalungiselelo enziwa ngomama njengoba abantwana sebezabuyela esikolo abanye sebeqalisile. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Melika ubikwa esenike ele Nigeria izimota ezingamachumi amabili lane 24 ezebutho eziqine okokuthi kazigenqulwa ngamaquphula ezokuncedisa empini yalelo lizwe yokulwisana labantu abecatsha besimoslem abadlulisa amalawulo abeqembu leBoko Haram. Kwele Libya kubikwa kubulewe abantu abangamachumi amahlanu kwalimala abambalwa ekubhonjweni kwenkamba lapho okufundiselwa amapholisa umsebenzi. Akula muntu kumbe iqembu eselithe latsho ukuthi yilo eliqhube lesi siga. Kwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Uhlelo logatsha olubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe Rewards for Justice lubikwa lunxusa abantu abalolwazi olungakhokhelela ekubanjweni kwabakhokheli abayisithupha beqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab abalwisa kwele Somalia. Abangabala lolu lwazi bathenjiswa ukuphiwa izigidi eziyisithupha zamadola $6 million nxa bengapha ulwazi olungakhokhelela ekubotshweni kuka-Abu Abudaya Direye, izigidi ezinhlanu ekubanjweni kukaMahadi Karati Maalimu Daudi Lo Hassan Afgoye, izigidi ezintathu ekubanjweni kukaMaalimu Salimani Lo Ahmed Iman Ali. Abe Al-Shabaab babikwa sebebulele inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza abangahlomanga, izisebenzi zenhlanganiso eziphathisa ngoncedo ezomhlaba kanye labalondoloza ukuthula kwele Somalia, Uganda laseKenya kusukisela basungulayo impi yabo ngomnyaka ka-2006. Ongaba lolwazi lalapho okulale inkokheli ye-Al-Shabaab ucetshiswa ukubana atshele isigodlo someli weMelika esiseduzane laye loba ihofisi yohlangothi lwe-Rewards for Justice ebulenjini ku-www.rewardsforjustice.net loba kukheli ethi info@rewardsforjustice.net. AbaseMelika balakho ukubathinta ngocingo kunombolo ezithi 1-800-877-3927. Inombolo njalo 1-800-877-3927.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Kuli viki kuyisiphithiphithi kudingwa iningi labazali bedinga okokuthengela abantwana impahla lokunye okwesikolo lalabo abaqala isikolo njengoba sisungula umnyaka. Iningi labazali libhekane lenhlawulo zama-school fees ukuthengela abantwana ama-uniform ingwalo kulabo abafunda behlala khona e-boarding okokuyasebenzisa khona isikolo lokunye okuninginengi. Ngenxa yokungamanga kuhle kwesimo somnotho elizwe, iningi liyakhala ukuthi kalila mali yokwenza konke lokhu okokuthi kabasazi ukuthi benzeni kumbe baqale ukubamba ngapi, sibili ngoba imali kayikho elizweni. Abantu kabala msebenzi, izulu kalini, lezinye inhlupho ezibhekane labantu. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Marian Lovu ongukhansila kaward 20 eNkayi ngalezi nhlupho ezibhekane labomama.
Bese sizamile kodwa kuyehlula kunzima. Imali kayibonakali. Ikhisimusi abadala bayidlale bekungela mali, inyiwe bayidlale kungela mali. Laba kuthwe abaphiwe izolo banikiwe, yebo, kodwa balutshwana, iningi livele liyakhala. Inkomo ebesithembele kizo ukuthi bahambise sela abadala bakulungiselele ikakhulu abantwana, enkayi sezisifa, seziqalile ukufa, ziyafaka price ngomuzi ngelanga. Thina sisakwazi ukumele sikwenze ukuthi kuhamba njani.
Lenzani-ke njengabomama ukukhuthazana ukuthi mhlawumbe lingaselela imuli ngayiphi indlela?
Okokuselela imuli lokho kuzabona yinkosi, sibili iqiniso elihle, ngoba thina omama besivele siphila ikakhulu kubona laba bakahulumende abaholayo, yibade besikhatsha sihambe sihlakula-ke siziphiwe izimali, izindima siphiwe izimali zokubhadalela abantwana, siphiwe izimali zokuthi sithengele abantwana ukudla, abanye basinika amagogoko abalakho ukudla, kodwa kwakhathesi emuva kukhatshana phambili kukhatshana sesisesikhaleni.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo kulenhlelo zokupha abantwana ukudla, ozokwabela abantwana ukudla, abantwana basesikolo kumbe abantwana njalo emaklinika abaphansi kweminyaka emihlanu. Lina ngakini ngapho lukhona na uhlelo olunjalo kumbe inhlelo ezifana lalezo eziqhutshwa nguhulumende kumbe zinhlanganiso ezizimeleyo?
Hayi, mina enkayi angifuni ukukhuluma amanga, ngakithi lapho esikhona kuwadi 20 kumbe ngathi vele yona inkayi yonke bengingakakuzwa. Kuphela bekufike uhlelo lolu olukahulumende lwenhlanganiso lezi ebezinika abazali imali ukuthi kuthengwe ukudla, kusiya ngokuthi imuli zangkhona zinganani.
Ababalisi labo bekhala ngokuthi kabaholanga, njalo izimali zona lezi azitholakali ezokuthi sibhadalele abantwana ezikolo kumbe kuthenga ama-uniform.
Precedes, uyabona leli lizwe langakithi leZimbabwe leli sokuyisodoma leGomora, ngoba singathi siyakhangela laba bantu abaphezulu abakutop, sithina siza kuthi yibo abazidlela bodwa imali, ngoba kakuleli zwe lingelamali idola likhona elika-Obama, kodwa ukuthi likhutshwe libuye ebantwini abantu baphile njengabantu bonke sokunzima. Thina sithi bazidlela bodwa bona laba abaphezulu.
Selike la khuluma na lo meli wenu edalela eParliament ukuthi alifikisele izikhalazo zenu ngaphambili khona ngayo?
Umeli wethu sike sambona, kodwa ukumbona sikupress giving day ezinyangeni eprimary. Ngaphinda futhi ngamfonela mina ukuthi sizamcela kungaba le first full council meeting sisonke ama-councillors enkayi usongu-30 sizomtshela ukuthi thina since March last year kasihole abantwana ezikolo bayaqotshwa, sesize siyangisa siyakweleda ukudla ezitolo, sesiswele nemali yokubhadala ukuthi sizabhadala ngani, sesingabantu nje abafana nalokuthi sezi-community service. Simtshelile, siyamfanicela ukuthi siza kucela ukuthi buya uzofika, sithi sikhuluma komuntu esikukhulumayo la ukhona, uzizwele ukuthi ubunzima sobukenkayi kulizwe umuntu asikwazi.
Lina njengabomama alilazo na ezinye inhlelo zenu ezingaso zikahulumende, ezingaso zenhlanganiso ezokuqoqana lina ngokwenu ukuthi libone ukuthi lingenzani?
Inhlelo zikhona sibili ziningi, kodwa iproblem ekhona esihlangana la ama-challenges ukuthi inhlelo phela nxa lizenza kumbe ngokungama-project elikwenzayo anti kufuna imali. So nxa kungasela mali kungahamba kuthini? Uzathola ukuthi engxaye kade lingu-50, uthole engxaye sokusele 20, abaningi sebedrophile ngoba imali vele kayibonakali. Besingomama thina sizitshela ukuthi njena kunje kuyabe kuhlakulwa, siyahlakula bese sitshaya izimali zethu silima izingadi sithengise ezingadini, komile akulalutho, izibhorana zilamanzi ziyaphela amanzi, amanzi kwava kuye wadosa ethangani ungelancola ukuthi ubuye uzothelezile. So vele sesihlangana lobunzima, inkukhu ebesizifuyile ziyangena umkhuhlane ziyafa, bekube ngcono ngoba uyabamba ukuza inkukhu okungu-4 uyabuka singathi $5 sengile $20 usenza iproject yakho lawe lichayelane lenzeni ligcine imali yesizwe. Kodwa sibili okwalanyaka ka-2016 nxa upresident engakuboni kuhle ekukhangelela phansi ngelihlelo incane, hhayi Zimbabwe
kuzaba lo monakalo omkhulu.
Kuzaba lo monakalo omkhulu ngoba ungananzelela khathesi abantu sebeqalisile ukuhamba besenza ama-house break, bayatshontsha amaziri ezinqola, amaziri amabhara, amabhasikile, khona ukhena konke izinkukhu, imbuzi, konke khona ukhena kukhomba ukuthi sokule ndlala elizweni, ngoba kungala ndlala akula muntu ongasukela into yomuntu ayitshoni, imisebenzi kayikho.
Lo ke bekungunkosikazi Maria Ndlovu, ukhansila kaward 20 enkayi, ubekhuluma ecingweni lestudio 7. Kwezemidlalo lamhlanje, ekuqaleni komnyaka abantu bavame ukuba loluhlu lwezifiso ezithile abafisa ukuzifeza, ama-New Year resolutions. Kunjalo ke lakulabo abakumsebenzi wezemidlalo balawo ama-New Year resolutions. Okuningi sikuzweni ke kunthathele izindaba yethu uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UThamsa Ngadube ingqungquthela yomdlalo wenqindi kusigaba se-heavyweight. Lesi sicoco siphakamise ngomnyaka 2003 lapho sihluthunele khona u-Arigoma Chiponda. eminyakeni edluleyo ke waba yintshantshu yezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba iphakamise isicoco se-World Boxing Union Pan-African Heavyweight ngemva kokunqoba akwenze uJack Els wase-South Africa. Sekule minyaka emihlanu uDube wacina ukulwa njalo ucine ukulwa lo Flo Simba kwele-South Africa emdlalweni ongamhambelanga kuhle ngoba enqotshiwe. UDube uthi lo nyaka uzagcina esenza umdlalo we-mixed martial arts wona owaziwa njalo ngegama lokuthi yi-catch fighting ngoba engayitholi imidlalo yenqindi.
U-2016 bengikhanyelelwe ukuthi xa ukuthi kuyabe kungahambanga kuhle ku-boxing ngingazama noma i-mixed martial arts ehlanganisa konke inyawo njalo le esibhakela. So ngibone ukuthi hhayi lokhu yikho kukhanya kungani yikho okuhlala kudlalwa. Manje i-boxing uyahlala almost kathe sendidlale about sendisasondela ku-5 years ngingena fight.
Umdlali webhola labesifazane uRudone Shamba nguye ochaya amagoli ayenze iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ukuba liphumelele ukuyadlala kwimidlalo yama-Olympics ezaqhutshelwa elizweni leBrazil ngenyanga kaNcwabakazi. Lo mdlali uthi yena esakhe isifiso yikuba efike khonale kwimidlalo yama-Olympics elithele kaningi emambuleni ibhola.
Ngo-2016 ngizabe ngidlalela more goals. Yes, more goals. Kwi-national team.
Wakhe Mpofu ngumdlali wenguqu ofunda enyuvesi ye-Northeastern kwele-America. Lo mdlali ube ngukapteni weqembu lesizwe eliphatheke kumdlalo yakuqala yama-Youth Olympics ephutshelwe elizweni le-Singapore ngomnyaka ka-2010. Loba kunjalo nje akazange aphinde abizwe ube abe yingxenye yamaqembu abasakhulayo amela ilizwe leZimbabwe womncintiswano etshiyeneyo. Njalo uthi isifiso sakhe ukuba lo nyaka abizwe laye uzomela ilizwe lakibo.
Mina isifiso sami ngo-2016 ukunceda umphakathi ngoba umphakathi wangenza ngibe lapha engikhona lamuhla. Esinye isifiso engilaso ikudlalela iqembu laseZimbabwe any level, kungaba yi-U23 ku-national team, but lokuphumelela ezifundweni zami ngoba sengisalele iminyaka emibili futhi ngigraduate. So hhayi, ngifisela wonke umuntu iminyaka omuhle, lezifiso zabo sifezeke nje ngoba imfiso zami ukuthi ziphumelele.
Abadlali bemidlalo ehlukeniyo bakhangelele ukuphatheka komncintiswano wetshiyeniyo lonyaka. Njalo kuyona le inyanga iqembu lenguqu elimela ilizwe ukucelela abesilisa lizaphatheka kwimidlalo yeChan ezaqhutshelwa kweleRwanda. Kwimidlalo yama-Olympics uKirsty Coventry uzabe ephatheka kwimidlalo yakhe yokucina, njalo nguye okhangelele ukuba engatholela ilizwe leZimbabwe imendulo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kada chapotika LTJ Lexi apa fi benem no this a good run it thing there. Impulse in my heart, baby bamba lava. I'm getting out she has and I'm missing again. If a sky is gray, bitch, I'm new to blue. The only person wanna be the baby girl is you. A baby bamba lava. I'm getting out she has and run it there. If you know where you know it's on my baby. A prophetess. Before we preach, we smoke and meditate. A baby girl, that's a rasta culture. Baby girl in an indokuda. And if it's a kuriga, a bamba nasi sanda sami.
Ingoma emnandi eyohlobo lwezim dance hall, ingoma kaSinkomo ethi yona baby. Sigqibela uhlelo lwalamhlanje odwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Amapolisa eHarare namhla abophinda thele izindaba ezimbili eziphephandaba le-Newsday. Unqaba Matshazi loxolisana Ncube besetheswa icala lokuloba udaba olungamanga. iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi umnyaka esisanda kusungula ka-2016 uthembisa ukuba nzima ngamandla okwedlula nyakenye kwezombusaze kunye lezomnotho welizwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilitshiya kustudio 7 Live Talk. Lilale.